Imbiko ethi nani lasebebulewa umkhuhlane wekholera selikhwelile kusuka kwabalichumi lesithupha usiya kwabedlula amachumi amabili. Usuthi izalwane zeZimbabwe kule South Africa zikhathazeke kakhulu ngempila kahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lithi okwethusayo njalo ukuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lo mkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona, njengoba sekubikwa ukuthi bakhona sebelawo edolobheni leChitunguza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe, baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo, ngoba ma unanzelela laphana esigodleni esozikeli, baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo, besiya kobomontari, okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha, ngoba into lana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lekhansili yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ukuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathi futhi lusizi ukuthi ikhansili yalelidolobho ekhokhelwa MDC Alliance nohulumende weZANU-PF baphitheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuyimbangela yalo mkhuhlane kulokuphitheka ngokulwisana lawo. Bathi bayesabela lokuthi labo asebebanjwe lo mkhuhlane kungenzeka bacine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. Ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine, kanti abasemazweni laba bakhuthazwa uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. Umnumzana Mchazisele Gwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu, engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle, ngoba asikwazi sizofike sise sidle ukudla kuphi okunani, ngoba kubukeke ngathi ba into futhi isenzeka emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siyesaba, sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze lesi sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge, lapho kwesatshelwa ukuthi uzamamethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa wakisakamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ithemba labo selikuhulumende.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe kuye ekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Ngithemba igovernment nayo iyazama ukuthi uyefisa ukuthi ungaspredi kakhulu, kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholakala amanzi angcinanyana, because I think yona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane le-South Africa ukuze babelane amacebo lamakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili. Melestulo 7 eJohannesburg, South Africa. NginguBenedict Nhlapo.